ethi www.voandebele.com. Elingali tshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngoChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Izakhamizi zakobulawayo ziyatshengisela phezu kohlelo lokufakwa kwamamitha amanzi abhadalelwa umuntu engakawakhi. Silengxoxo lomunye wabatshengiseleyo.
Kutsho ukuthi abantu abangabhadali amanzi, kodwa sikutshele ukuthi indlela umakhansila kobulawa efuna abantu babhadale ngayo isuke imsenza amanzi abe sengazani yinto ecommercial, yinto yokuthengiswa, yinto yeprofit.
Amapholisa athi adinga abantu abalithumi lambili abacatshangelwa ukuthi balokwenza lo babajukwa, kodwa kungakuzitshoni lokho.
So this is Kyla futhi nguye umuntu osevumile ukuthi yena wayebhala engumayijukwa. So already wayesenza something along those lines. Sehlulani ukuthi laye wahamba wayeinvolved into ebanza abantu ababeyinvolved.
Kwezemidlalo sihlaziya imidlalo yenkezo ye-World Cup enzelwa eBrazil.
Ya kathi singathi umuntu ongathi undlalela kahle ngowe-Netherlands u-Ian Robin uyangathi udlala ibhora eliphezulu singokubona kwami.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Inhlanganiso ezimbalwa ezizimeleyo kobulawayo izolo zimanyene emzini we-Country Park zatshengisela zisola uhlelo lukamanisipala olokufaka amamitha okuthenga amanzi umuntu engakawakhi ama-prepaid meter. Lolu hlelo lukhangelele ukuqala e-Country Park njengesibonelo andubana lufeze idolobho lonke lakobulawayo. Sixoxe lomunye wabajingiseleyo umnumzana Angliston Sibanda wenhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Isizathu sokuthengisela lokhu bekuyukuthi izakhamizi zicabanga ukuthi ungafaka i-prepaid water meter, okutho ukuthi umuntu abhadale kuqala engakasebenzisi amanzi. Kuzayenza abantu abaningi bawaswele amanzi kwezendlela nxa ungela mali dawula amanzi. Kanti isisekelo sombuso selizwe seZimbabwe sithi sona amanzi alilungele ebantwini. Kasitsho kanye ngenkongozeli, kasitsho ukuthi abantu ngabangabhadali amanzi, kodwa sikutshoyo ukuthi indlela umakhansila kobulawa efuna abantu babhadale ngayo isuke imsenza amanzi abe sengazani yinto ecommercial, yinto yokuthengiswa, yinto yeprofit, kanti amanzi alilungele. Okwesibili, abantu bangaswela amanzi kuzadala ukuthi kuqhamuke imikhuhlane enjengabokholera, ikakhulu khona ngale Country Park. Okwesithathu, ukuthi vele yona indawo abayikhethileyo ukusempla ukuqalisa ngayo iprojekt akuqondanga, ngoba indawo yabantu asebehlala iminyaka eminingi behlukuluzeka kugarikayo ngale bengelamanzi. So abana-choice ukuthi kethe ukuthi bayafuna yena afesezuthi azilami lawa kumbe kabawafuni. Ngezinye ndlela ukhangele i-community esingayithi thina i-more vulnerable okudlula amanye ama-community, kanti bekuthele ukuthi bahambe bayesempla khona ngale emining side kumbe inside lapho abahlala khona, bathiyane nabantu laba abaningi abahlupheka abase-Country Park.
Bebebaningi okunganani abantu?
Abantu babuyile kade ambona ngalo ngokubona ukuthi kade befika ama-200 abantu ababuyileyo. Yabo singabantu abaye abasukile kwamanye amawadi nezokuma in-solidarity nabantu be-Country Park.
Amapholisa wona athene awalalisanga na?
Hayi, amapholisa kawasalisanga, babebe lathi sibili amajaha epeace bangesaphutha, kabazange sihluphane labo.
Manje ngemva kokutshengisela lokhu, kukhona yini elikwenzileyo kumbe ukuthi lihambise izikhalazo zenu kumanisipali?
Abantu abebuyile basayinile lokuthiwa isikhalazo leso singasithi thina yi-petition. Kade kumele ukuthi ukhansela we-128 awuwabo ukhona Ndlovu alo khona simqhubele wasetubambekile kasaphumelelanga. So-ke besikulungisileyo ukuthi i-petition le sizayihambisa njengoba abantu sebeyisayinile, sesizayihambisa-ke kumeya.
Lo-ke ngumnumzana Angliston Sibanda, isiphathamandla senhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association, obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwabulawayo. U Uluhlu lwamabizo abantu abadingwa ngamapolisa ababikwa belokwenza lobabajukwa soludide abanengi ingqondo abathi amapolisa akhanya selamela emnyameni engazi ukuthi abophe bani achiye bani. Amapolisa athi adinga abantu abalithuma ababalisa umnikazi wephephandaba leThe Zimbabwean, umnumzana Wilf Mbanga lomkakhe uTrish abase-UK. Intatheli yaleli phephandaba umxolisi Ncube yena ose-South Africa, uWalter Shoko owe-UK, uSamson Chifamba ose-UK, uGeorge Chirasha Lai ose-UK, kuzokuba lo Naomi Drew, uPiniel Nokodi, Romeo Musemburi lo Sarudzai Florence abangaqanjwanga ukuthi bavela ngapi. Isikhulumeli samapolisa unkosikazi Charity Jaramba uthi abalichumi laba babedlelana labo labasolwa ababili ababothiweyo uEdmund Khudzai ongumhleli wephephandaba leSunday Mail lomne wabo uPhilip Khudzai beloba imbiko engalunganga njengokukhuthaza umvukela eZimbabwe bezibiza ngokuthi ngobabajukwa. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi wezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngibona ngani mina indlela uhulumende wezanu namapolisa asenze ngayo lomsebenzi wokupha abantu wenza ukuthi ubaba kaJugwa lo ekade singamkhangeleli kakhulu ukuthi angabe qhakatheke kangako sebesike bamqhakathekisa ngendlela esenza ukuthi laba kade bengakholwa lokho akade ekutsho sokuzafanele baqala ukukholwa ukuthi mhlawumbe likhona iqiniso elikhona. Kodwa khona ukuthi bakhanya bephasala lendawo yonke nje bopha ngubani loba abahlangane laye khonapho abahamba khona. Mbona ngani mina kutshengisa ukuthi la mhlawumbe bangaze babopha umuntu kumbe umuntu asiwe ejela kusekho zakhona ukukholwa ukuthi lokho kwenziweyo kuzosiza kangako.
Iphephandaba leThe Zimbabwean siyazi belidinda imbiko elotshwa ngubaba kaJugwa. Amapolisa athi sedinga umnikazi uMbanga lonkosikazi wakhe lentatheli zindaba umxolisi. Kambe kungaba kube lobudlelwano yini lapha obedlula obokuthi ubaba uJugwa abhale kuphephandaba leli kuphela?
Ubudlelwano bungabe bukhona phakathi kukababa kaJugwa lenyiswepha leZimbabwe bungabe bukhona ngoba nxa ukhangela indaba kade bezikhipha le ndaba ekade zikhulunywa ngobaba kaJugwa zilokudlelwano njalo bakade bezikhipha eziningi kangako. Lanxa bengelabudlelwano bokuthi bebehlangana kumbe besazana, ngibone ngani mina ubudlelwano bokuthi bebekhulumisana kakhulu busegcekene.
Lo-ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda ingcwethi kwezombusazwe. Siphinde saxoxa lengcwethi kwezokwethulwa kwembiko umnumzana Zenzele Ndebele ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba lukababajukwa.
Indaba kababajukwa le kungani iyakhathaza kakhulu ngoba sekungani kujikelwana nenyoka engaphilanga lapha kujikelwana inyoka eyafayo because singakhangela ukuthi ubabajukwa lo waba effective kumbe abantu bamthanda kakhulu i-election yakahlili. After election bese ngwathela lutho kade seliphanda so siyamangalisa ukuthi all of a sudden indaba sekule abantu abale interest ngokuthi belandelela ukuthi baba kaJugwa ngubani wayesenzani.
Kanti kungahamba njani ukuthi bengababophi nxa isithi yena uyabazi?
Ye okunye yena njengoba esithi yena information abotwa ngaye yiyo ayinika amapolisa but bese sifuza futhi umbuzo ukuthi nxa kuwukuthi wanika amapolisa information inamba yakhe leyo ukuthi wayasebenza kuhulu kabajuka page kwafika njani. Bese sibuza njalo imibuzo ukuthi yena i-interest yakhe kwakwenza ebe so obsessed ukuthi wayefuna ukucracker ukuthi babajukwa ngubani kwakuyini. So bese sikhayela futhi nguye umuntu osevumela ukuthi yena wayebhala engumayijukwa so already wayesenza something along those lines sehlulani ukuthi laye wasamba wayeinvolved into ebanzi abantu ababeyinvolved.
Njengolithembisa kwethu balaleli ngolwesine lamuhla silethulela ihlandla lesibili lodaba lokumemetheka komkhankaso wokuthi uhulumende engaqatshi ababalisi abangenelisi ukukhuluma ulimi lwesiNdebele lezinye indimi ezikhulunywa eMathebeleland kanye lokungenela kwebandla leZANU-PF lisithi lizakhweza lolu daba emhlanganweni walo omkhulu oweCongress ozayo. Asizweni umnumzana Bekezela Maduma isiphathamandla seGwanda Residents Association njalo ecubungula izombusazwe endawonye lomnumzana Felix Magalela Mafasibanda onguye osungula lingxoxo belosithandekile emhlanga weStudio 7.
into yafezwayo ukuthi uma sifuna ukubhizisa abakamthwakazi thangisanini libhizise ulimi lamasiko. Yikho kuzabona labatwa bethu besithi bafuna ukuyaqeqetha emakholijini abayithi inhlukunti leyo abayizuzi. Ungaye egwanda zintheko kuthiwa yinkoyini sabuko nkomo yuniversity liyana uzabona ukuthi bangaki abakhulumisa isuthu khonaphana akobulawayo bangaki abatwana kuthiwa abakhwalifya ngoba izikolo zethu vela zinama-co-science. Yikho-ke yinto yaphongaukufakwa nje bayiplana ukuthi isizwe sikamthwakazi kungcono sife lakhathesi ulimi selufile amasiko sefile. Mina ngithi khonokho okuthiwa ngubaba ukhaya asonto entsha sezaba liqhawe ngakho kodwa yinto yavele ikhulunywa yithi singamatitsha sikuzithu sisemhlanganweni yepolitics kodwa uma labo sebethungulule hhayi bathayela ihlombe abantwana bathiwe intshukuntshu bayefundele ukutitsha bancediswe babhale ama-mathematics ne-english izikolo ziguqulwe kwenzela ukuthi sokuthiwa baye ecollege labo babe lama-subjects afunekayo ukuthi baqeqeshe njengamabalisi okwamanje hhayi akukho lokho.
Ingqobe isikuwe mnumzana Madoma.
Ihamba kakhulu layo ubaba uma ukuthi isikolo e-language silise kakhulu ku-constitution and uhlupho khona ukuthi i-constitution yethu vele ingathi kayilandelwa. Naso kunzisa kufaka imbizi zafakwa zaba ngu-16 azilandelwe zisebenziswe endaweni eyiyo and ku-emphasizwa ukuthi all government departments in all departments kusebenze ulimi oluhambelana nabantu besigaba singakulimithi ku-education kuphela nje umakrisiso it's broader than that. Akulungiswe sirecognize sonke abantwana beZimbabwe as equal citizens. Umntwana webhinga olitokwa is an equal citizen nomanyika wemtari abantwana bethu befunde ngolimi oluyilo nabo abantu bethu bapasi ibona lapho sizazibona ukuthi nathi sesiyingxenye yelizwe lela otherwise sifuqele eceleni sikile asithathwa serious kwenziwa ngabomu ukuthi i-teacher sifundisa grade 1 ngesiyona umntwana elivenda akusebenzi.
Elakho elokugcina-ke mnumzana Mafa usichasisela lokuthi kuyini okunye okungenziwa ukuthi kube lababalisi abakhuluma indimi ezifana lalapho abahlala khona
njalo lathi abazali asincediseni abatwabethu ukuthi engafeyile u-form 4 nge-1 subject esimbisele esikolo ephinde ezeqeqeshe sike siyekele ukuthumela abantwana egoli bengakaqeqeshi ngoba abaningi ngokuzonda abakwenziwa ngezikhathi zombangazwe sebebona ngane egoli kungcono asibuyenini sihlangane sifunde yezikolo noma sungumuntu omdala uyephinda ufike uqeqeshe i-mathematics. Ngibona ngani abazali emakhaya abakhulume kakhulu labatwababo ubatshengisa ukuthi abaqeqeshe ama-subjects anjenge-math, English ne-science. Okokugcina akulandeli i-constitution yeZimbabwe eyabhalwa kuZulu jikelele yiyo embona ngani ingasixazulula kulenkinga.
Lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda obexoxa lo mnumzana bekezela maduna isiphathamandla seGwanda Residents Association bebe sixoxa ke lo sithandekile emhlanga weStudio 7. Idolobho lakobulawayo lithi liqhubeka kuhle ngohlelo lokuthi abesifazane kube yibo abathola indawo zokuthengisela kuleli dolobho ama-vending bays phambi kwabesilisa ngoba kuyibo abayinsika ekugcineni abantwana lemoli zabo. Ukhansila wedolobho lakobulawayo umnumzana Gideon Mangena uchasisela usithandekile emhlanga okuningi ngalolu daba.
Siyaba empower sibili omama ngoba balama problems akhona amaningi ezindlini lapha njengabantu abagcine izimuli akusena msebenzi okhona phakathi kwelizwe lakithi. Abanye ngabathengisa amatamatisi abanye bayadinga amana from eZambia eMozambique bayabe befuna izindawo ezisemthethweni ukuthi bathengise ukuze bazuzokuza imadlanyana okokondla abantwana. Abanye omama esihlabo lapha ngomama asebegcine izintandane ezathiwa ngabazali ikakhulu abanye bahamba kwamanye amazwe like eSouth Africa ukuyadinga indlela zokuphila So omama labesilabo lapha bagcine izintandane ezinjalo labazukulu. Yikho sithi khona nxa ngabe dinga izindawo ama vending bays babuye ithe e-counseling ukuze sibanike indawo ezisemthethweni abangasozi babe beqothaniswa ngamapolisa.
Labakhetha njani kwabesilisa? Bona abesilisa bayakuvuma lokho. Njalo linengi na inani labesilisa abathengisa kulawa ama-stands kulawa besifazana.
Abesifazana bona yibo ababuya kithi. Thina kasihambe sidinga ezindlini ukuthi ngubani olohlupho. Bona abanohlupho yibo abeza kithi. Bakhalaze ukuthi sikhalaza sifuna uncedo olungangalokhu lalokhu. Bese sikhangela-ke ukuthi singababeka ngaphi labo bantu.
Uhlelo lwenu nxa sokungabesifazana liyabazwela ukuthi benelise ukuthi bebhalisele ama-standa lawa lanxa singathi kumbe bengelancwadi ezeneleyo?
Sibazwela ngakhonokho engikutshiloyo ukuthi khona yibo abagcine abantwana ngekhaya. Umntwana nxa etshona engadlanga ngekhaya ubonwa ngumuntu ongumama. Ubaba kunzima ukuthi abekwazi ukuthi umntwana uswele lokhu lalokhu ngoba ubaba uyazihambela lapho ahamba khona ayibuya ntambama. Kodwa-ke umntwana sonke isikhathi uthona elomuntu ongumama ngekhaya. Yikho sibona ukuthi umama angafika simncede kakhulu ngalokhu akhala ngakho.
Ngezinye indlela kutsho ukuthi nxa kubuye owesifazana lo wesilisa kule standa esisodwa lizabe lizanika owesifazana? Kodwa bona obaba-ke kubaphatha njani lokhu?
Hayi, bayakuzwisisa nje njengendlela esiyabe sibachasisela ngakho.
Laluqalisa njani lolu hlelo njalo kuyini okwenza ukuthi livumelane ngalo? Ngumthetho kahulumende kumbe ngowekhansili yeBulawayo kuphela?
Ngumthetho we-City Council yakoBulawayo ngoba khonokho engikutshoyo ukuthi udubo lwendlu olwaphakathi kwendlu lwaziwa ngumama kakhulu ukudlula ubaba. Yikho siphakamisa omama ukuthi bazuze lelo lungelo elokuthi bancedakale ngoba yibo abazi uhlupho lwemuli yangekhaya.
Nxa selilandelela lezi zitendi liyafica ukuthi bayazisebenzisa kuhle yini omama?
Ye, izitendi sibili omama bayazisebenzisa kuhle. Kodwa kube sokusiba lo hlupho olokuthi bakhona abanye abasebenza ngokungekho emthethweni labo ababe befaka impahla zabo khonapho abokuthengisa khonapho bengabhadali lutho ngale futhi ekhansilini. Ngalo kube sokubonakala ukuthi sebethathela labo mama amakhastoma abasebenza ngokusemthethweni. Yilo hlupho abahlangana lalo bese bebuya kithi njalo bezekhalaza ukuthi khona hhayi laba amanye ama-illegal vendors laba sebesithathela ibhizinisi lapha thina njengabafelokazi.
Yiziphi ezinye inhlelo elilazo ezithuthukisa abesifazane labantwana?
Emawadini ethu lapha silama izingadi zokulima sadwa i-World Vision ukusidrilela ama-boholes. Lapho kunama-boholes khona safaka izingadi ezokuthi omama balime laphana ama-vegetable abo, amatamatisi, ama-onyeni, imibhida. Bangakulima kakuhle kube kunengi, bayazinceda okunye bayakuthengisa laphana. Lapho bazuza khona labo ukuthi badle abakuthengisileyo, babhadalele imithelo yezindlu zabo, bedenga impufu lakho konke okudingakala endlini. Yikho lapho abancedakala khona.
Lo-ke ngukhansela Gideon Mangena owedolobho lakoBulawayo obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhonale koBulawayo. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kwezemidlalo ke lamhlanje, njengoba le kuyinyanga yemidlalo yenkezo yemidlalo yeWorld Cup enzelwa kwele Brazil, sixoxa lomlandeli wenguqu uCassius Jayce Simanampofu osixoxela ngokwenzakala kwele South Africa. Abalandeli benguqu bebuka lomdlalo. Isikhathi kasavumi-ke ukubana siqhubeke sisonke, sizadibana njalo ngomvulo. Igama lami nguChris Gande Lilani.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in to